Siyababonga uMavela sikanye lo Chris Gande besinika indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalambukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walambukela ngenjabulo lenkulu emoyeni uPraxedes Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
Ulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi, umuntu wenyama. Ngakho ke mina mbona kulento emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula. Ye, into zinzima, ama-service abanye abangabhadalwa. Kodwa-ke even ukuba khona kwakhe kathesika noma ngazahlale ofisini, yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini.
UZulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke abanye labo bemvikela besithi ulalo ilungelo lokuthi ahambe ayiphumula ngasempumalanga loba lapho athanda khona.
Umulwana obuya abantu yawuhuga eZambia bebuya nawo la akusela. Then ungena kunjalo ejembile futhi wothe for umuntu. Ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula uve waziwa ngokuthi yena nguye ongaphendulela umaneja.
Izigaba eziningi zeZimbabwe zibikwa zizabhekana lokusilela okubi kwempuphu ikakhulu esigabeni seMathebeleland lapho kubikwa sokusele umumbu ongasoze wenele iviki eyodwa. Abasebenzisa imali yakwele Botswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo le yakwele South Africa eyerand liningi labanini bhizimusi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizolizwa kulumsakazo. UZulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe sithi bekungamelanga ahambe empumalanga ngesikhathi abantu makhaza besidla inqoqo zomlomo. Abakhulumele Studio 7 bathi bekumele uMugabe ethekelele endaweni ezinjengeMatobo Hills, eKariba, eVictoria Falls leZimbabwe Ruins ngekhefu lakhe kulokuthi aye endaweni ezinjengeMalaysia. Bathi ukuhamba kwakhe kutshengisa ukuthi akalandaba lokuthi ezinye izisebenzi zikahulumeni kazikatholi iholo. Kodwa-ke uMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF njalo emela iphelandaba mpophoma kudalele iPhalamende utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMugabe ulelungelo lokuya kukhefu loba uZulu ehlupheka.
UPresident ngumuntu njengawe lami lathi sonke ulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi, umuntu wenyama. Ngakho-ke mina mbona kulento emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula. Ye, into zinzima, ama-service abanye abangabhadalwa. Kodwa-ke even ukuba khona kwakhe kathesika noma ngazahlale ofisini, yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini. Ngoba ungakhangela umbuso welizwe ulento kuthiwa yi-governance, olapho-ke okusebenza khona abantu abatshiyeneyo, kulama-ministers, kulani. Kulomenzo finance ubhizi kathesi uyagidima uzama ukuqokelela imali leyo tikwane ukuthi abantu bonke bebhadale. So akudingi upresident abe khona khona okwenzakale. Njalo futhi ephumile upresident njalo uthiye kulo muntu ehofisini yakhe esithi ngu-acting president okhangele indaba zonalezi. Nxa ukuthi upresident engafunakala ngileqiniso lokuthi kona angasuka lapha khona aphenduke abuye azobamba lokho kuyale kumele kubantu. Ngize nginike lo mzekeliso wethu thina amalunga ephalamende sake saphumula ngesikhathi sana sikajulayi kuze kube le problem e-Supreme Court kuxotshwa abantu. Sabizwa masinyane sabuyela sathiya ukuphumula kwethu sabamba umsebenzi lowo saphinda sabuyela futhi ekuphumuleni. So akula nto emangalisa ngokuphumula komuntu. Nxa umuntu angaphumula nxa edinana uyafonela umuntu aphenduke.
Ye kodwa abanye bathi phela khona ngale uzasebenzisa imali eningi kakhulu and imali yangikhona phela ngiyama-taxpayers ngokutsho kwabantu.
Yikho lapho abantu abaphambanisa khona kanti upresident ngala mali yakhe eyakhe ebiza yena yini. Mina ngiyamazi engumuntu olamakampani aranayo lapha eZimbabwe kule nkampani yakhe kodwa i-Alpha and Omega. I'm sure yikampani eyenza ama-profit. So yena akasamelanga adle yakhe imali yini.
Lo-ke uMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kuZANU-PF obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma loMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli okade engaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasebenzisa imali yakwele Botswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo le-rand lakwele South Africa liningi labanini bhizimusi kobulawayo. Okutsho ukuba bathola imali encane njalo bethi lokhu kufana lokutshontshelwa libalele. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
ukanye abasebenzisa ipulala kweBotswana sibethola isijeziso esifana labasebenzisa iRand leSouth Africa lona eliwe isisindo kwethusayo enyangeni ezidluleyo. Ipulalo naliqinile kule Rand phose ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini, kodwa iningi ngaphandle kwamahofisi kahulumende lisebenzisa isilinganiso esifana ukutshintsha imali zombili. Lokhu kutshiyela abo abasebenzisa ipula besizwe ngathi batshaywe ngumbani ilanga libalele. Umnumzana Mlamleli Joko uthi wethukile ngesikhathi esithi uthenga impahla endlini ngamapula kodwa wasithola isitshintshelwa ngokufanayo lerandi. Uthi kuyadula futhi ukuzama untshintsha amapula wasa kumadola yomelika ayo ayiwo afunwa linengi.
Ngizama ukuthenga igrocery ngepula, but the problem is they peg it at the same rate with the rand, so it's complicated at the end of the day.
Umnumzana Mnqobi Sibanda laye kakuboni kuyindlela eqondile ukubophanisa imali ezimbili ezingalinganiyo.
Kuyasidanisa ukuthi lapha eZimbabwe ama-shops bethaya ipula 2 rand, i-rate yankhona icisha ifanani. Kuyasidanisa oba sokunzima ukuthi siphile oba sesifanana nalaba begoli abasebenzisa irandi eliwiki.
Kukanti unkosazana Melin Jamela uthi abantwana banzi bathumele imali ngamapula ivele eBotswana bathwala nzima ukuthi bayitshintshe ithole isindo esifaneleyo.
Into esidanisayo ipula, abantwana bakhona le bazithumezela amapula ukuthi lathi sizisize. Sesithi siyantshintsha lapha sebehlanganisa ipula le-rand ukuthi lilingane. Kanti thina sive siyakwazi ukuthi ipula kumele libe phezulu kule-rand.
Abathengisa amavinkilini amanye kobulawa batshele iStudio 7 ukuthi abanikazi bamabhizimusi ababaphi isizathu sokubophamisa ipula le-rand noma nje okubili kungalingani ngesisindo. Amabhizimusi amaningi athakazelela idola lemelika ngemva kokuba irandi liwe isisindo okuzwisa usizi enyangeni ezidluleyo okokuthi osiphatheleni kade besipha amadola amahlanu kukhulu lama-rand. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngikobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ezigabeni eziningi zeZimbabwe ikakhulu esemathebeleland sibikwa sisisele lo mumbu ongasoze wenele iviki eyodwa osekubangele abagaya umumbu ukuba yimpuphu ukuthi bacele osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi acele umphathintambo wezokulima ukuthi abavumele ukuthenga umumbu phandle kwelizwe. Umphathintambo wezokulima umnumzana Joseph Made ubikwa evimbe ukuthengwa komumbu phandle kwelizwe esithi uhulumende nguye yedwa omele enze lokhu. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi kwezinye izigaba zelizwe sekusele umumbu wenela inyanga ezimbili kuphela. Kodwa ngenyanga kaNtulikazi uMade utshele intatheli zindaba ukubana ele Zimbabwe lizathenga umumbu oyisisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu phose athoba mnembili 780,000 tons kwele Zambia ongenela ukufikisa ilizwe kusivunino somnyaka ozayo. Kodwa ele Zambia lona lithi kalisathengiseli omakhelwane umumbu ngoba lonyaka izulu likhangelele ukuba lilutshwana. Umkhokeli we-Grain Millers Association of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu uthi bakhangelele impendulo kaMpoko ngoba ilizwe lingabhekana lendlala enkulu ensukwini ezilutshwana ezilandelayo nxa kungasathathwanga amanyathelo.
Umulwana obuya ababuya uhuda eZambia bebuya nawo la akuphela. Then kungena kunjalo ejembile sekumele sivote kolomumbu. Ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula umumbu waziwa ngokuthi yena nguye ongazithengilela umanejayo. Atsho ukuthi wethe awukhona kumbu awukhupha. Thina simbuza hhayi umumbu atshele ukuthi ukhona laphana ezimbini ilitshwane kakhuthuma.
Bese sizwa kuthiwa belithenga umumbu eZambia kuhamba njani okwakhathesi?
Umumbu lo lasuthenga eZambia ngiye ngithi ukuthi awusabuyi ngendlela yangayi. Okwathesi sesokubona ukuthi kwemibali kuyabuya i-truck eyi-1 sesathi kungabuyi lutho. Engikuzwayo mina bathi bona ngale Zambia sesivalile sokusele owabo ukuthi badle wona owabo o-population yabantu eZambia. Yiyo engikuzwayo ukuthi liqinise kumbe ngamangayi
sizwa kuthiwa lilobe incwadi licela ku sekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko lisithi wona aliphathisa ukuthi lenelise ukuthenga umumbu lo ungasitshela ukuthi kuhamba njani.
Ya uyabona ukuthi incwadi eyotheli kwezinto siyabankamba amandla but incwadi ukubhala sibhalile sibile ukuthi nove sikhele abangaba namandla akhona ukuthi akuswela mumbu. So kungaswela mumbu amamilazi abezindebeleni abafana abasekemsini abamele bayenza impuku eziwa ngabantu 3000 ngakuzawayo nezigameni zamadebeleni ongaziyo ukuthi akuswela uyabe ngazi sikhenzele ukuthi mina ngomnywango naye akuswela
e-South Africa ke khona liyalizame yini ukuthenga
eSouth Africa abantu bayivamise ukuletha impuku manje ukukhanyisa ukufika nayo isifanana impuku abanayo eyokuthi kuye ngabhahula kona yena leyo yokuthi ayazi abantu bayizithizini omunye laye angazizela mhlampe angazizela kuyi-30 times but iqinto elipheleleyo uma sesikhuluma ngokukhangela ukuthi abantu bamele badle ukutsha ukuba ngigciwanga aya loko kumele mhlampe bakwazi kona ukuthi bayenzani uyabona singakukhulumela phandle but thina sikhulume sikubonayo angiza sikhulume into esiyibona phansi yaphisa umfuke ekhona yenani kuye wathatha usuku ezihlala about 2 or 3 silokuikona kungayenzakala ukuthi ngaphela uma kungelanzele enye ikona iyaphela.
Umnumzana Thembinkosi Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe esigabeni seMathebelelend, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ongombalisi eMaryland welemelika. Ungcobo uthi ukufundisa eMelika kufanele leZimbabwe njengoba abantwana besenelisa ukuthola konke okufunakalayo kwezemfundo, ethi kodwa eZimbabwe kudingeka ukuthi kulungisiswe indlela eziningi zokuthuthukisa imfundo ikakhulu eyabantwana abangamantombazana. Ake sizwe uNgcobo odabuka iTsholotsho ixoxa ngezemfundo loGibbs Dube weStudio 7.
Mina ngumuntu nje wazikhulela kithi emakhaya eTsholotsho, njalo ngiziqhatha ngokuba ngumuntu wemakhaya eTsholotsho. Ikanti impilo imphila amathuba engiwathakazelelayo. Mina ngasuka ekhaya eTsholotsho ngafunda e-University eHarare, ngafunda e-University Oxford eEngland, ngafunda e-University eGeorge Washington eAmerica. Kuzo zonke indawo lezi bengifunda ngiqeda ngithola ama-degree. Amathuba lawa suku zonke ngiyabonga uThixo ukuthi hayi kube wanika amathuba emhlabeni.
Yes, ngathi uze ubuye lapha wabuya njani?
Ngabuya ngisuka eEngland. Ngithe ngiseEngland ngingumfundi ngasenthola ithuba lokubuya eWorld Bank lapha eWashington DC. Ngazosebenza labo. Ngisebenza ngingumfundi so uyabufunda njalo usebenza isikhathi sonke. Kuthe kungasene so sikhathi ngilapha eWorld Bank ngasenziba lesifiso ukuthi hayi mina vele semfuna kunjani? Semfuna ngiyahlala eMelika. Ngiyayithanda iEngland kodwa hayi ngani imeliki indlaba umxhwele. So ngasensuka ke lapho njengomuntu owayesele master's degree yeEngland atholakala amathubo ukuthi ugcine ukuyile eMelika.
Yes, ngathi ke kade siwenzani khonapha eMelika?
Wathi singingumbalisi ngifundisa i-math inombolo.
Singathi wakufundela khonokho ufundisa inombolo?
Ye, ngakufundela khonapha e-University, e-George Washington University.
Kunjani ukufundisa lapha eMelika babangco?
Ukufundisa kweMelika kumnandi Dube. Yebo, kukhona futhi esihlangana lakho kunzima kodwa okuningi akukhona ngathi kumnandi. Ufunda ukubona abafundi bekhula, ufunda ukubona abafundi bezicabangela bona bodwa. Ikanti njalo wena njengombalisi akula muntu okuphatha njengani uyisiphathamandla, bakubona nje njengani nje ungomunye wabo abafundi. Khonoko sike sithe isikhathini esiningi sithi kuyenza bengakuhloniphi kodwa isikhathini esiningi kwenza bekhululeke, and njalo abafundi bengafunda bekhululekile bafunda kangcono.
Singathi nxa uzokuqhathanisa ukufunda kwalapha lokweZimbabwe kwehlukene kanganani?
Ekhaya sifunda kakhulu kungumbalisi ofundisayo. Nguye oyabuya ke elitshela ukuthi bafundi yenzani lokhu, vulani ipheji leli kunje kunje. Umbalisi nguye langalonke yabe khuluma esenza konke. Ikanti lapha bavumela ukuthi abafundi labo kube yibo abayenzayo. Uyabuya uze bekutshela ukuthi lamhla besifunda isindaba singenzi kanje. Kulalelani la ngiwasifundisa kanje kanje kanje, indaba ungaphinde usifundise kanje kanje. So ngalokho abafundi labo baba lelizwi ekufundeni kwabo. abantwana okubenza bephumelele esingathi kupasa asikuthi babhale umhloliso baphumelela ekupheleni komnyaka abakwenzayo insuku zonke eklasini yikho kubenza bephumelele so esikwenza lapha sithi khona i-ongoing assessment suku zonke lilanga lomhloliso okwenza lamhlanje kuzayenza uphumelele ikanti ekhaya omunye umfundi yakwansi ukuthi esebenze kanzima uhlale khona suku zonke eklasini kodwa mhla womhloliso engavele umlahle umhloliso sokuphelile asikwenzi ke lokhu lapha eMelika thina abafundi bahlala bethola amathuba nsuku zonke.
Yes, yakwazi baba ngcobo ukuthi uvela eCholojo kambe ulamazwi amafitshane ke ongakhuluma ngeCholojo.
Yeah, esikhathini esiningi eCholojo lamanye nje indawo ezemakhaya kithi ekhaya zindawo ezikhangelelwa phansi. Abantwana abafunda ezikolo zemakhaya esikhathini esiningi ngale Cholojo abantu abakhangelelanga ukuthi bazaphumelela thina eCholojo kwakuthiwa siyatshaya i-border jumping siye eGoli. Angisho lokhu ukuthi ngisole ukwenza lokhu ngoba imumo asiyazi imumo enza abantu ukuthi begcine sebehlahlatha besiya kwelinye ilizwe. Kodwa ngifuna ukuthi abantwana beCholojo labazali abalabantwana basemakhaya singalahli themba abantwana bayenelisa ukuphumelela. Mina ngihlala ngithi ekwenza ukuthi ngibe ngumuntu ongiwe kulezi insuku ukuthi abazali bami babengikhuthaza bethi imfundo yeyikusasa. So abazali bangalahli themba kabakhuthaza abantwana ukuthi hambane esikolo benze lokho abangakwenelisa ukuthi abantwana behambe esikolo bephumelele.
Lo ke umnumzana Phethi Ncobo isizalwane seZimbabwe esifundisa eMelika obekhuluma le Studio 7 eseWashington DC. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela uhlupho lokusilela komumbu lempuphu eZimbabwe kunyanga ezilutshwane ezilandelayo nxa kungasathathwa ngamanyathelo okuthenga phandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu we-Central African Republic CAR ubevota lamhlanje ekhethweni olukhangelelwe ukuqeda udlakela lwempi yomdeni ebiselizweni lelo kweminyaka emithathu edlileyo. Iningi belibonakala lisendwendweni zokuvota esikolweni zalelo lizwe iBankwe zitshengisa isineke esikhulu njalo kungela kulwisana loba kufuthelana endaweni zokuvota. Kuthi ke uhlangothi lukahulumende olwemelika olwe-NASA lubika ukuba leli lizwe lingikhona lizabhekana lengozi zemvelo ezibangelwa yikungamanga kuhle komkhathi okulethwa liyezi le-El Nino. I-NASA ixwayisa uzulu waleli lizwe ukuthi leli yezi le-El Nino elivame ukuletha ingozi ezifana lempophoma zamanzi lonyaka liza lolaka olubi okokuthi ingozi zemvelo ezikhangelelweyo zizakwedlula ezaba khona phakathi komnyaka 1997 lo-1998 zokunetha kongqoqone olwe-snow lezulu elinengi. Isikhathi sekhefu kunjenje lapho kuvame khona ukuba lenjabulo izihlobo zihlangana zivela emangweni echiyeneyo zisithi mehlo madala kodwa iningi lonyaka lithi lokhu yisifiso nje ngoba azikho izimali zokwethekelela kanye lokuzikholisisa ngenxa yokungaqhubi kuhle komnotho ekulizeni okuya kukhula ngamandla. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Ngalezi zikhathi kweminye iminyaka kuyabiswa kugcwele izimoto zalabo abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu eZanzi Afrika kanye leBotswana. Kodwa lonyaka ukuwa kwemali zakulawo mazwe kubathene amadolo kwabachiya bengenelisi ukujabulisa izihlobo labangane njengenjwayelo. Unkosikazi Janet Mauchaza oyisisebenzi sikahulumende udangele emphefumulweni ngesiphatho somqhatshi wakhe athi kazi ukuthi uthi bathokozise izimuli zabo ngani nxa engaphumeli egcekeni ngebonus osokusitsho ukuthi bangasebenzisi imali abalayo ngoba bengazi kumbe bazathola imali yini ngozibandlela.
Kulonyaka into ehulu enzwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhlizweni zethu. Ngakho kathesi sikhuluma sinje siyehlekile ukuhamba emakhaya labantwana.
Unkosazana Emma Gasela uthi okwalonyaka sokudlulile usekhangelele ukuthi umnyaka ozayo uqale lokutsha mhlawumbe kungaba ngcono. yena uthi uhlalele ethembeni lokuthi kuza kuba lenguquko kuhulumende njengoba kulokulwisana ebandleni libusayo okulakho ukuguqula ezombusazwe.
We are just hopeful ukuthi next year will be better than umnyaka lo ngoba ha lo isikhathi nezinobungani unzima la ma prices izinto eqaza so sikhathi thi next year nje izinto zingani zibangcono nje obuhulumende engani uyaguquguquka so we are hopeful ukuthi umnyaka uqalisa uyaqalisa lezi zinto ezingcono.
Lo nyaka abathalise enzima yinotho yelizwe ngabasebenza emazweni angaphandle alezimali ezingaqhubi kuhle ngakuqathaniswa ledola lemelika. Ukusetshenziswa kwedola kuleli kwenza impahla idule kakhulu kulabo abahola ngamarands kanye lamapula. Unkosikazi Thepiso Spanda usebenza eZansi Afrika uze kukhefula.
Sesikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo usuqalisa kodwa siyazi ukuthi izihlobo zethu sibonene sathokoza sindawonye senelisa ukuthi sisuke ezindaweni ezithiyeneyo sizohlangana yazi sibonga lo nkulunkulu ukuthi usisizile ukuthi sizohlangana.
Labo abangenelisanga ukuyabona izihlobo but akusenani sebezadanela emafonini bathembelela kumsakazo kaStudio 7 ukubingelela abangane lezihlobo kwindawo ezithiyeneyo zelizwe besithi indaba ezikude zingumasithela. Kuleli liphuma le ndaba litshone le ndaba akwaziwa ukuthi u-2016 uliphatheleni ilizwe kwezonotho kanye lakwezombusazwe kodwa okwalamhla sithi silifisela ikhisimusi enhle kanye lomnyaka ka-2016 ogcwele intokozo lezibusiso. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Sihle silinikeze ezandleni zika Chris Gande esinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo Ezra Chisas Banda, ingcwethi kwezemidlalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris Gande, ke sesikhandele umnyaka omuhle unjani wena ngapha ngase-America?
Hayi ngapha kuhle, silethemba lidlale kahle iKhisimusi.
Hayi iKhisimusi bemnandi loba abantu nje bengela mali khona ukuthi nje abantu bahlangana isihlobo zihlangane zibulathe umbuzi zipheke kudliwe khonokho nje la ngodubula ukhona kodwa abantu bajabulele ukuba hlangane beyihlobo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani inyathelo lelo elithethwe ngumnumzana Kasukwere elokubana ama-local authorities ama-city council bengasapoti amaqembu njengalokho kukhona kathe so-Harare City labo Bulawayo City?
Ngoba manje kuzoba ngimdala lengu kuphela bekela ke hora ke ngempela phili zonke ukhansela imali kayikho sibili kodwa ngenxa imali ibudget ikhona ukuthi kunikezwe abadlali laba ngoba emsebenzini kele kuhle kakhulu. Ubaba ukhathi ubuyele lebandla lakhe laba babusayi abazibuza ukuthi kephi kungani kufakwa ama-ministries amalutshwana inhliziyo linamalinani kakhulu kungani kungakhitshwa ke lezi ingeda zakhulumente eziningi ezingenamsebenzi ezenza kumsebenzi ofanayo. Imali eningi phela khona phana ama-ministries maningi kakhulu ama-ministries angalala msebenzi kwenziwa konke lokhu kuninginingi uze lokhu ugadelwa urhulumende olubona ngalokhu 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 kukanti kungahlanganisi.
Imali esetshenziswa ukupha bona laba abadlali labaqeqeshi kumele isetshenziswe ukwenza ezinye izinto ezifana lokulungisa imigwaqo lokunye okunjalo. Uthini wena ngalo?
Ngithi mina-ke imali yangikhona siyake yakhona nanxa kungelanzindele asithi khangelekela abogwere i-city council sikhangele kokhokho i-city council abangela-ke amathimu ebhora iyalungiswa imigwaqo kuyalungiswa yini konke lokho abaqhuma ngakho kuphinwe-ke ama-starada kwenziwe kakwenziwe laba abadlali labadlalile ama-city councils wona namathimu bazaphila na sebelahlekelwa imisebenzi. Angithi ngoba somele ngitshale okuthiwa i-retainment labaxoshi ngalelo lezimali imali efakwa kwebhola nasomali emangalisayo ukutho yiningi ukucela yokuthi yona uhulumeni kumele na esule areduce ama-ministries akhe kube nabantu-ke ama-ministers amalutshwana ubaba ukhasukuwele nayaphume ufakwe kuministry ozathatha-ke izindawo zabaningi ubaba ukhasukuwele i-ministry yakhe ngiyani ngoba kayiqodakali kathesi kuyathiwa yena bo-local government kukhulunyelanga ngo-social services abantu badubeka kuleli lizwe abanakudla abanamithi esibhedlela kuyini asekwenzile ukuthi kulungiselwe-ke labo-ke abahluphekileyo kuleli lizwe ogogo izintanani ziyahawulwa zimele esitudini zazishalanga lekhisimuzi zazinamali kodwa kuthotha kwe-social services kungekoze kuba khona yikho ngitho kumele kwesule kunke lokho kuthiwe-keke izinto lokuzingama-ministries zikahulumente azasebenzela abantu.
Kodwa wena ngokubona kwakho bona ngani kunokuzenzakala ubona ngani kuzaphumelela na lokho kufunwa ngukasukuwere kumbe baza yala labantu abalandeli bomdlalo wenguqu
Ama-councils akukho emthethweni ukuthi kumele kungabi khona kuba ukasukuwere unguminister dala ama-local authorities asho ukuthi kumele sibakhele ukuthi kumele basebenze njani emsebenzini yabo kungubona engazangalambe nge-national army athi yesulana oblack ranos babulala sakafuna ukubabona bulalani ochaphubu sibaqedi khiphana wawa abaphume labo bonke lobo kuthuma ungeto zikahulumente kungani elandela kuthi ngama-local council itimu ezingatombi yakwazi ukuthi zikhona ezi-army zithingani itimu ze-army
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
Ngiyabonga kakhulu ke balaleli hlalanike mlaleli ke uChris Thandi lapha ke kwisitudio sethu siyabonga.
Hayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Ye lo mnyaka ngifisela ke mnyaka omutsha ka 20 sine sithembu bona abantu bakithi ke izinto zizabathintshela bahlale kahle. Siyabonga.
Hayi lathi sibongile. Lo ke bekungu Ezra Jesus Banda ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Lokhe sikwezemidlalo isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele usekhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba bengaphatheki kwizehlakalo zobudlwangudlwangu. UJoseph Njanje usipha lolu daba.
Ehlaziya isizini yomdlalo wenguqu kusigaba sePSL ngomnyaka ka-2015 uNdebele uthe imidlalo idlalwe kuhle kakhulu loba nje kube khona amaphutha lapha lalaphaya.
Siyakhumbula ukuthi saba le mdlalo ongadlalwa ngoba elinqembu kalibuya ole how mine lifanele idlale le-Capes United lokhana kwasiphatha kubi kakhulu ngoba asisigaba esikisho asikhangeleli ukuthi kungaba lento enjalo eyenzakalayo siyethemba ukuthi kwaba kuqala njalo kwaba kugcina indaba yenkundla okudlalelwa kiyo ikakhulu inkundla enjenge-Ascot lapho kwehluleka khona ukuthi umdlalo udlalwe ngoba kugcwele amanzi enkundleni ukwenzakala kwaba kabili so ngokunye esifisa ukuthi nxa siya phambili sikhulumisane na bomunicipala ukuthi balungise izinkundla
eminyakeni edluleyo intshanje ze-PSL bezisazakala ngosuku lokugcina lwemidlalo kodwa lo nyaka iqembu le-Chickenini linqobe kusasele umdlalo owodwa uba imidlalo iyefika komlindo uyacina ngaphansi kwengalane kodwa kuze kwacaca ngosuku lokugcina ukuba yiwaphi amaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu njalo lawo angagoqela amathathu abekade evele edlala kusigaba sangaphansi esedivision 1 ngomnyaka ka-2014 UNdebele uthi lokhu kutshengisa ukuba imidlalo ye-PSL ikuzinga laphezulu njalo waveza ithemba lokuba amaqembu avela kudivision 1 asezancintisa ngcono lawo njengoba kusukela lo nyaka kuzabe sekugunyulwa amaqembu amabili kuphela kusigaba saphezulu athi amane.
Kutsho ukuthi kutshengisa ukuthi kule banga elikhulu phakathi kwalapho amaqembu awe-PSL asekhona lapho amaqembu kuma-division 1 akhona. Ngiyethemba ukuthi nxa siya phambili. Siza ba namaqembu athi nxa efika lawo abuye enze kube nomncintiswano phezulu ku-Premier Soccer League.
UNdebele ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba betshiyane lo mkhuba wokudlwangudlwangu ngoba lezi zenzo zibisela emuva umdlalo wenguqu. Uqhubekele phambili wathi abantu kumele bazwisise ukuba labo abasekela ngemali kabathokozi nxa kulobudlwangudlwangu ngoba lokhu kungcolisa amabizo amankampani yabo.
Nxa kulobudlwangudlwangu laba bayibo abakhetha ukuthi basisekele bakuthola kuyinani akukuhle ukuthi besebenzelana lathi so isicelo sethu yikhona ukuthi abantu bekuzwisise ukuthi nxa silabantu abasisekelayo ngemali langezinye izindlela bakhangelele ukuthi into abasisekela ngayo ibukeke bethole imvuzo bethole ukuthi abantu bebuye bezothenga lokho abakuthengisayo ngoba bakubone kusenzakala ngendlela enhle ebholeni.
UNdebele uthi bakhangelele ukuba labo abasebenzisana labo bazayala belokhu bephathisana labo langomnyaka ka-2016 njalo kulabanye futhi abakhulumisana labo ukuze labo bengene besize ngosekelo lwemali.
Kaslaga iyabi khona i-premiership isibuku ikhona silethemba lokuthi izikholayo siza bekhuluma labo. Labanye njalo ama esingathi basekela abe super sport ukuthi ibhola lethu libonakale endaweni eziningi silokhe silabo kulabanye sikhuluma labo esingeke saqamba kathi singoba inkulumo zakhona zikafika ukuthi singakhuluma ngakho kodwa lapho sigcine khona kulokuthembisa ukuthi sibe ngabangani bethu futhi
kuye kwaba le mibiko ebisithi inkampani yeSuperSport ibizithandabuza uyasebenzela enkundleni yePapa Fields ngemva kokuba kube lezehlakalo zobudlwangudlwangu emdlalweni obuphakathi kweqembu letsholotsholo leDynamos. UNdebele uthi kungumlando kaZulu ubazise amapholisa ngalabo abaphatheka kwimisebenzi yodlakela enkundleni.
Abantu kafanele bezinuka amaphapha kwena leyo ndlela ngoba kuyasavele khona ukuthi ilizwe ukuthi hayi.
Siyabonga ke uJoseph Njanji. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Praxedis Jeremiah.